asalphatha kakhulu lolu daba sibili, and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini, izinto emasimini nje kolapha nje emakhaya, abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bakhethile. Umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali, ikakhulu into eyenza kube njalo ibuyanga, abazali babengelalutho sesethuma abantwana ukuthi bayesetshenjiswa emasimini kungamelanga basebenze. Kune two issues lapha, i-empowerment yokuthi ngabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokhu bengabhadala lutho, hhayi lokhu asilani lakho. But esikuselayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqasha njengabantu abadala ubabhadala, alokho sekuyi-child labor and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapho.
Alaliya-ke likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba, umthetho weZimbabwe uthini?
Hayi lapho wayesisekela kakhulu, wayesupporta kakhulu, even kuma-international forums yilo lodwa udaba esathi singakhuluma ngalo, uhulumende naye asisupporte. But into eyayisihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje ngama-ayelo instruments ayabe khona, but umthetho eZimbabwe esingathi wawukhona singathi khathesi, but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesiqetho esibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi uqatha abantwana basebenze njengabantu abadala ubabhadale izimali. Uzayenza ukuthi bangayi esikolo, uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abantu akukhula belayo okungamelanga ithole laba bantwana abaneleku. Kathesi ngendaweni aleyo kuthiwa kulama-artisan ama-mining lawa amakholokhoza lawa, okungabantwana okuncane sasikuthola kukhona thina ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhabhu nemigqomo emikhulu leyi bezama labo ncedi abadala, kodwa kolapho bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kwabekholokhoza kolapho sinayiti ngale emaplazini belimigwayi kulama-pesticides asetshenziswayo khona ngale kuningi okutholakalayo and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane.
Labo-ke abaqhatshi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela,
uhulumende wazama sibili ngoba i-NASA sathi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing, hhayi babezama sibili. But into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ndingamangalukuthi ama-China alaphana abaniki isebenza ama-protective clothing, sasingaboni improvement and abaningi bakhona bayefika ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athina we are protected by the government and akhona into engasenza yona, abantu asibazeseselilwa ngenzani manje.